Ukusungulwa kwemali entsha eyisisindo se-$10 ngeviki edluleyo kukhanya sokubangele ukugugudeka ngamandla kwesisindo sedola leZimbabwe. Kodwa usibalukhulu webhanga lesizwe ele-Reserve Bank umnumzana John Mangudya utshele intatheli zindaba ukuthi isisindo sedola kunye lokungahambi kahle kwezomnotho kubangelwa ngabasebenzisa ubulembu be-internet ukuthumela imali kumbe ukuthenga impahla.
Ngathi kona inhlanzi ithelwe ngamanzi silobunzima obukhulu kakhulu obumangazayo ikakhulu ezitolo abantu kabakhona ukuthenga imali kayikho okwakuqala ezinye izitolo kazisela izini lolutho ngokubana abaningi babe ode South Africa eBotswana abanye baode futhi baseZimbabwe but imali yokuoda nangokwayo kayisekho. Abanye kuba lecebo lokuthi bayakhona ukuthi bethi nga laba baseGoli besikhulumisa labantu semashop nxa impuphu i-350 sebeyithenga nge-700 banikezwa impuphu umuntu ebhale phansi ebesebhadala khona leGoli khonokwana yikho kakhulu okulimazayo. Esinye esikunanzeleleyo futhi ukuthi abanye abanomumbu nalo oholiswayo kuba nzima ukuthi baye ezigayweni, izigayo ziyadura ngama-R20 kwezinda ngama-R15 kunzima kakhulu babagandi.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Angliston Sibanda uthi lona ilizwe livele selifakwe ebunzimeni kungethembeki. Ukungabi lamandla kwedola leZimbabwe lokhu sokubangele ubunzima obuphindwe kabili kulabo abahlala emaphandleni. Isakhamuzi sesigaba seMathupelaland South umnumzana Solani nje emnyama moyo uthi iningi beliphila ngokuthenga kwele South Africa kodwa ngokuvalwa kwamazwe kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus sokunzima.
Angathi umele ihulumende uqale ukuprinta imali. Ukuprinteni kwakhe imali abantu bezimbabwe vele bahle ngokuhle kuhlangane lemigulukudu nxa imali iprintwa ivele kuhle kuyihlangane lemigulukudu ehle ikhweze intengo yezinto ezitolo imigulukudu ehle iyiwise imali isicela ukuya ezitaradeni ingawo ebhenki so khona lokho nje ukuthi izimbabwe is an economically lawless society singatsho njalo ukuthi abantu nje akulamthetho kungazani nje kumhlaba kumfuza idlemini kumhlambilazela utsile isiveliwe imali kunje sokukhuluma nxa imali isiwa kutsho ukuthi abantu bakhaza abahola imali abasebenzela uhulumende nabantu abahola imali ngabafoni nothi imali yabo ayisekho ivuka ingekho ayisekelo lutho and kuqhubeka isiwa amaresi alokhu eqhubeka isiwa and uhulumende kungani kuyameshula kwinto kwangkhona. So impilo isisuke ibe nzima bebathini emakhaza nxabo sibani kukhanya nje akungani nje kulokuguguzela ukuthi ngabe kumbe kuyisethi kubuyelwa kusetshenziswe lona i-US dollar kodwa lona le-US langkhona likhona kalikho phela ngendlela esemthethweni eZimbabwe. So kuzaphinda kuhluphe ukuthi abantu makhaza abanye balithunge lelo yusa so impilo iyaqhubeka isiba nzima ebantwini emakhaza.
Ingcwethi ecubungela ezomnotho umnumzana Masimba Kutera uthi okubangela ukuthi umnotho uye nganxele ukuthi ilizwe aliyilamafekitali alungisa impahla lokudla.
Namhla ngibona isinkwa besisenza $36.40 sisuka ku-$30 ngamalanga ahlulele. So liqiniso lelo ukuthi imali yethu i-value basis siyawa ngendlela esobisayo ungakhangeli parallel market rate ibidlalela kwabo 60 bond to $1. So liqiniso lelo njalo into enkulu endle ukuthi into zihambe kade ukuthi thina silodubo ele foreign currency khathesi njalo silodubo njalo elokuthi asila industry esebenzayo. So inhlupho lezo angele ukuthi singabi nemali eqhelileyo.
Kodwa ezinye ingcwethi zithi umnotho uwiswa imigulugudu esebenza lebhanga le-Reserve Bank ngoba imali entsha ibonakala imkambo wensitha kuphela emabhanga itholakala nzima. Ngimele iStudio 7 ngoChris Gande ngise Washington DC.